sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvan Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni le-MRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selisuse umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esikhundleni esetheswa amacala okungenzi kuhle umsebenzi.
Bathola ngapi amandla ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha. Kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile.
Oyibandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambisa imthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi waqilibezela kukhetho.
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti. Ngingela ukukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela, kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni.
Idale labaphathintambo ikhabhinethi elitsha lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kukhabhinethi leyo. I-same old story kusukela nje ngo-8.
Amakhansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayala ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazivotela umnumzana Thuso Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni le-MRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selixotsha umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esitheswa icala lokungenzi kahle umsebenzi. Ixuku leli lenze umhlangano lentatheli izindaba inzolo kobulawayo lazisa ukuba kumele kukhethwe kutsha inkokheli ngenyanga ezayo. Wake waba isikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo utshelela umhlangano ukuthi umoyo lenye inkokheli yebandla behluleka ukulungiselela ukhetho lusanda kwedlula ngoba bebehlala bekwele South Africa. Ngesizwe amazwi kaGumbo.
When we went to elections in 2018, the entire national executive structure was complete. The provincial executive were complete. We had 200 plus candidates in that election. We had more than 20 public rallies that we held that were successful. In 2023, we went to an election with a national executive that has no vice president, that has no treasurer, with the entire executive that was there being in South Africa. There was no one to address the public. We held only about 2 rallies. The Secretary for Information and Publicity that was there issued only about 4 or 5 press statements in 90 days. That is how we rate the performance of the party. Obviously, under such circumstances, you don't expect better results. They will not come out properly. So, coming to the issue of Comrade Moyo. Comrade Mqondisi Moyo is aware that we are here. I want to put it categorically clear that there's no bad blood between us and Mqondisi. We have no issues, personal issues with him. Our issue is political. We approached him, we told him that we are not happy with the manner in which the party is run. We would want to have a conversation over these issues. Him decided in his own wisdom, or lack of it, that he will disregard the members.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla le MRP asenelisanga ukuxoxa lo Mnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe belungaphendulwa kodwa senelise ukuxoxa lo mgcini sihlalo webandla le MRP esigabeni selemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi
ngalokhu kande ngabe liyababuza bonabo abahlamuki ukuthi bathola ngapi amandla ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha kodwa lami lawe nje njengobana umnanga kwasingamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile uma into zihamba kanjalo
manje lolu ludaba olulungise kanjani kuzabizwa na umhlangano wamalunga wonke ukuze luxazululwe lolu daba
kunjalo lakho lapha eMelika uTrump laye bachona bemnika i-airtime lapha ngabo thamba nendodalwana esabamxotshayo uDon Lemon bemhleka besithi khathesi sekumele when everyone else was paying for airtime nanko wawina kuyafanana lakho kwe-MRP konoko lina intatheli kumele ukuthi ngabe you are doing a better service for abantu libabuze bona ukuthi bakuthatha ngaphi ngenxa yokuthi mina lawo egandeni yakwazi ngenxa yokuthi ngazi ababili abathathu so la means avuka ngifakile phela ku-newspaper asazi lina intatheli ngabe lani you do a better job of interrogating the legitimacy lokuthi bavela ngaphi ngalokho abakutshoyo
alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi umgcini sihlalo webandla le-MRP esigabeni selemelika Oyibandla leMDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela inkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambise emthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sthembiso Nyoni esithi waqilibezela kulolu khetho. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba lwahanjiswa emthethwandaba kungakedluli amalanga alijumilane njengalokhu okuthiwo ngumthetho kodwa belokhu besalinde ukuzwa kumagqwetha kankosikazi Nyoni. UNdlovu uthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1500 abancediswa ukuvota ngoba babethiwa abazi ukubhala lokubala. UNdlovu uthi inani leli likhulu kakhulu ngoba abantu besigaba balutshwana kakhulu abangafundanga. Kolunye udaba ibandla leMDCT lanqotshwa phose izigaba zonke zelizwe elancintisa khona. Kodwa kwaba lababili nje kuphela okansila abanqobayo bonke bengebesigaba seMathebeleland North. Sixoxe lomunye wabo uKansila Given Moyo omela ikatshetete ward ewange.
Mina ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi angibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT yayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na xhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni ngathola yusekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni so ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumbele usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uzulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempila kahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kunengi, njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni ke zezikolo, bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo, kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi early childhood development centers. Sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama clinics abe seduzane labantu, ama health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama health centers abe seduzane labantu, then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona, both ama state roads lama RTTF roads njalo lama roads okuthiwa singathi ngama access roads awe council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo ke ngukansela Given Moyo owake oye kachetshete ward ewange ekubandla le MDCT. Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokuma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho. UZulu ukhala njalo ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi kanye lokuswelakala kwemisebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe abaphathi ntambo laba asebeqala umsebenzi baza kwenelisa yini ukuzilungisisa zonke lezi indubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela malungelo oluntu njalo ikhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kucabinet leyo. Isame old story kusukela nje ngo-80 batshintshile nje kuphela bathi yi-second republic, but ungakhangela ibehavior lani akukho icabinet yangikhona esiyake yabuya lakho okungamasu atshintsha impilo zabantu. Bahlangana is just a routine, kumbeni bephiwe izimota bephiwe nje konke ama-benefits, but esingathi sibili sikukhangelela okungatshintsha impilo zabantu. Hayi, akukho eqinisweni. Asiye hulumende singathi ngowabantu lo.
Ungathi kuyini okubalulekileyo uhulumende lo amele akuqakathekise?
Ilizwe lethu kulo singazake sathi mbeni siyadawuthi ukuthi kuyini ama-priorities. Ilizwe lifile, imigwaqo kayikho, impilo yabantu economically ifile. So ngabe ngohulumende osebenzela abantu bekuvuza ukuthi bekudinge amaqhinga ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvuselelwe umnotho ofileyo. Sisesikhathini lapho sesikhangelela ukuthi sokuyalinywa khona. Kuyini okungenziwa ukubana ama-inputs abe accessible ebantwini, abe affordable ebantwini, ngoba ungakhangela abantu abaningi sebedubeka. So konke khonokho uhulumende bekuvuza ukuthi how do ba-subsidize njani ukuze abantu uma beqalisa i-farming season bekwanise ukuphila. Ungakhangela bakhuluma ngokuthi kuzaba le drought, akula contingency measure abayifakayo ukuthi abantu bekwanise ukuthi besurvive kule drought yona leyo, inkomo zabo ziphile, laba abantu bephile, ngoba ungakhangela babulele phela industry. So abantu bonke sebephila ngokuzi zilimela emakhaya, lakhona apha emadorobheni abantu sebephila ngokuzilimela, kodwa ngendlela ababulele ngayo ilizwe, lendlela abantshontsha ngayo, kangikhulu ukuthi bazathi befikile kwabana bethu bantu kasimene ukutshontsha yonke imali, ama mineral resources lawa kaswathi lapha athengiswa kahambe encedisa the intended beneficiaries, baqhubeka nje bezitshontshela bezigcwalisela ezikhwameni zabo, befaka nabantu ababezikhundleni labangani babo.
Kodwa uhulumende uthi imigwaqo iyalungiswa, uthi minengi aseyilungisile elizweni jikelele.
Hayi, ngingazi, ngazange ngithi kungamanga, kodwa ngilokuhamba eMandebele North, eMandebele South, Inkabazwe, kangaboni ngitsho lodwa umgwaqo osulungisiwe. Ngoba uma singathi umgwaqo iyalungiswa, singakhuluma ngokuthi ngabe sithi umgwaqo otholotho osulungisiwe, ngabe sithi umgwaqo enkayi osulungisiwe, ngabe sithi ukheze road osulungisiwa nje. U-false road, the main road yona leyana ama-tourist ahamba ngayo nje, it's as bad as if ungani uhambe egangeni. Angikwazi ukuthi batsho kuphimbeni bathi imigwaqo esemoyeni, kodwa imigwaqo ehamba abantu, imigwaqo yaba esetshenziswa ngabantu daily, engayenza umnotho welizwe uthuthuke, especially emaNdebeleni. Angikholwa ukuthi bangabe qinisa ukuthi even le Mashonaland imigwaqo ilongile. Yikuthi ilizwe leli ubusela buningi ukuthi eminye uyabubona kumamephu kungani ukuthi uyila mathara kungalalutho. So zindutshwane izinto abazenzile ezikhona ezibambekayo. Kuyafika izulu abantu bayahamba nzima, vele yona imigwaqo ifile kathesi. Uyazibuza wethu ukuthi izulu uma seliqalise ukuna kuyini okuzenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Amakhansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayalile ukulandela isinqumo sokuba bavotele uKhansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazikhethela umnumzana Thuso Moyo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu uNokuthaba Dlamini ese-Victoria Falls.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiya galombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokho kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla leli ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo loNyoni bengakamukeli zezikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka ikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edolobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa i-watch project, kwanise ukuthola imali engange 4 million after selling u-8300 and imali leyona izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs la azanceda emkhosana supply le-Lord and City supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisehambisa izikhalazo zezakhamizi, ukuthi no, izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona sukuzonke, ngoba ngokwabo bakubona sukuzonke badalelekile. So lokho yikwesiza zama ukuthi sikupushe nomeya ikhansili yonke lama-resident ovifakora nama-churches, ama-pastors and all other leaders esibelieve ukuthi ungasincedisa ukubana sikuphushe lodaba, ngoba sisodwa sometimes singena i-input yama-resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma, umhlali wakuleli dolobho, uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa le ntengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so becenxa kwenzakala bizibe bekhangela ukuthi kanti ibilling anihla bijangani liyaphansi, ngoba ifiki 5 abo one day compare location abantu kuhamba, they're struggling to pay this money ekhansilini because it's losing money because iba khona iba too high for people, but imali khona ayibe normal, ibe average.
Unkwasekazi Qinisani Moyo, laye oyisakhamuzi salapha, uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo abotshwe basebenzi kuthuthukisa idolobho le-Victoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo e-Victoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona, even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo se-Victoria Falls, idolobho le-Victoria Falls, elini isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile uMnumzana Roni Dube uthi umsebenzi uzaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela enhlangothi zamakomiti agoqela ezezimali, ezempila kahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini sizama ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi osile project othiwa iwash. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisele lo.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abadlamini.
Siyabonga nokuthaba okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani badala ngapho? Siyabonga umsebenzi eliwenzayo ukusinikeza indaba eziliqiniso. Yeyi, indaba yakithi lapha eZimbabwe iyahlupha le. Indaba yokhetho iyahlupha inzima. Sikhangela inani labantu elizeki ethi lavotela uMnangagwa, sikhangela inani elizeki ethi lavotela uChamisa. Hayi, inamba zakhona lezi zinzima lezi. Lapho kuphela okudingakalayo ukuthi ngabe bahlala phansi bakhulumisane, ngoba abantu sesikhangela sibithi the nearest. Vele singathi baphosa balingana, okusho ukuthi vele ngaphandle kokuthi kube lokukhulumisana kuzadonzelwana kokuphela ilizwe lizoze liye ndawo. Abantu bazatshona beyikhala kuphela kuze kwani 5 years. Njalo futhi lesadaki besicela ukuthi nxa ingahlala phansi uyikhangelisa izindaba yamathemu. Amathemu lawa amade kakhulu, umuntu lo bengenile ehlukumeza abantu, yadonsa ithemu ende 5 years, too much. Amathemu lawa ngabaqunywa abe yi-3 years kumbe 4, ngoba kuyahlupha lokho, abantu bathele nzima la.
Sabona msakazi we-VOA Ndebele nabalandeli be-VOA Ndebele. Ye, msakazi angijabuli kwenyeza ezikhathi ngokuthi kulezi ndaba izifaka ku-VOA Ndebele ngesishona. Angazi ukubana ku-VOA ishona bakwenza nakho nokuthi befake okwesiNdebeleni. Angazi ukuthi ndizama ukwenza ngalokho, yabona kuyasichaphaza thina abantu besintwini, ngoba uma uzosifakela isishona abanye asizi isishona. Akunamutho ukuthi thina kusisize ngalutho at the end of the day, yabona. Ma noma kungu-Chamisa okhulumileyo kuguguguleni ukuthi kufake ngesintu uze wonke umuntu akwazi ukukulalela. Khonokho yiko okuthiwa ukukhepthwa ngabantu besishoneni. Kutho ukuthi thina amaNdebele sikhepthiwe phela, ngoba basebenzisa lokho abakuthandayo. Nani abasakazi bakhona ningakuboni ububi bakhona, niyenze lokho okuthanda ngabantu besishoneni, yabona. Lokho akukhambi kahle phela, kusonto enhle. So siyacela ukuthi ma i-VOA Ndebele kabe i-VOA Ndebele ukuze kungabi compromise, abantu abantu begcine sebekhula besazi ukuthi ishona lesiNdebele ukuthi liyinjoy one. Cha,
ngingelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi. Ye, siyabezwa abantu bezano. U-president wabo wahamba wayale ku-UN, wafika khona ngale wakhala njengembuzi, ekhala ngama-sanctions, akhohlwe ukuthi ama-sanctions onke la khona ayenziwa nguye, nguye ohlukuluza abantu baseZimbabwe okwedlula ama-sanctions. Isimanga ikuthi bathi bona abancengi, kodwa nangu hlale siyakhala njengembuzi khona ngale me sonke isikhathi. Uthi CCC ihlala ikhala, kodwa labo nampo bahlala bekhala ngama-sanctions ayenziwa yibo ngamabomo. Ngalokho kuyacaca ukuthi ilizwe elingeke liye ndawo, ilizwe liyaguqa ngamadolo. Njalo futhi okunye akumeyabe kunazelelelwa, wabezitshela ukuthi bona bayazi konke. Uma bengavumelani lamaqembu aphikisayo, ilizwe aliyindawo. Laba abantu bezano indlala izobalungisa, akusoze kulambe abantu baseZimbabwe kuphela, labo abezano bazabulawa yini. Ngicabanga ukuthi umuntu ohlakaniphileyo uyahlala phansi ekhangela amaphutha akhe ebese walungisa, kaqinisa ikhanda, ezitshela ukuthi yena konke okwenzayo yikho okwenziwa nguye, yikho okulungileyo. Yilo udubo lezano ubona ilizwe lingathuthuki, ngoba umuntu uyahamba ku-UN ayitshela abantu into engekho. Umuntu afika akhulume impela ingathi uyaphupha, ethi into yonke ihamba kahle abantu kulokuthula izibhedlela sefakile imithi khona phe khuluma njalo sithi fe kambe khona lokho kuyalithuthukisa ilizwe yini ilizwe liyindawo
shona njalo balale be studio 7 ngofeli qinisa lokhulumayo yebo lento eshiwo nguchamisa umnangako angeke aze ayivume ukuthi mayenziwe kodwa kumele ayivume ma engathina wayekhuluma la sithame ethi khona khona izwe iZimbabwe ine democracy iZimbabwe inenkululeko polo umthetho wepatronic bill wawufakelani maka ukuthi iZimbabwe ina ine democracy nalo umthetho ukuthi atshele abantu after ama election ukuthi umuntu ozobonakala nje etoyitoya umuntu ozobonakala idemonstrate lapha estradeni akusho ukuthi amajele yakhe agcwalanga bazobafaka emajele laba abazodoyitoya loyo umthetho maka ukuthi iZimbabwe ikhululekile ufakelwani lo mthetho angithi abantu babe betoyitoya babe khulumela ukuthi bakhululekile maka ukuthi sebezovalwa imlomo ukuthiwe iZimbabwe ikhululekile ikhululeke ngaliphi wena mnangagwa mawungathi iZimbabwe ikhululekile ufake umthetho wakho wepetrolic bill wafaka umthetho wakho ukuthi abantu bengadoyitoyi after ama-election konke lokho ukuvaleleni maka ukuthi kuthiwa kuneZimbabwe ekhululekile iZimbabwe ayikhululekanga mnangagwa engathi ngafika kwele audio iZimbabwe ayikhululekanga iZimbabwe ikhululeke kini nina abezanu manje akuna msebenzi ekhaya akuna nisi sisebenza imali ongasiyo elizwe lethu uyokuthi iZimbabwe ikhululekile mnangagwa uyehluleka shem awuyehluleka mntu omdala ahlala phansi
Studio 7 ilalensizwa bathi ngoyicine sidubele yamangaza sometimes yazi indoda ayibisola kakhulu i-ZANU-PF ngesikhathi sangale kubadlela iphikisa vele isikhathi esiningi uma ibuzwa vele bekhulume kakhulu ngezanu ethi izanu eyibonanga nalokhu yaziwa vele ukuthi ngababulali yenjani injani namhlanje ngoye umuntu useyincomi sidubukile isiyigugu kuye ngoba sesebenza nale sesebenzele sisuzakakasabazi abantu azomuntu yatshintsha madoda Fitness Dule, aye, tena umongamelweni, tena umongamelweni, ithathele imali, yonke imali ekhona, ithathe ifake esikhwameni sakhe, bese edidela abanye laphana abawinileyo ukuthi bevuse. Ya, leyo imali alayo kuvele ithathe kube ngeyakha, siyalinikeza madoda, thina sizifunele ukuthi sibuswe kahle, hhayi ukuthi lisibuse njengenyamazane, yaxolisa ukuba muntu.
Hey, Studio 7 njani? Hhayi, usiyaphila. Studio 7 indaba. Zenzakala siyazizwa zenzeka kodwa mina bengocela ukuthi lisikhuzele abafana baselusulu le ndawoni yakondani sesizile bakhona ngale khaya bakhamisile yibo ababamba ibhasi yotha ngomsansi siyabazi Studio 7 abalandi abantu kaziwa sokusaziwa ukuthi yibo ababamba umsansi ngabaselusulu le ndawoni yakondani ngoba izitori bayatholakala nathutshwala sibezi bazikhulumela imilomo yabo bayisaba ukuya ngapha musi sebesalila khona emakhaya so Studio 7 akwenza umsebenzi wakho kubalandi abafana baselisulu laba abaselubhana abagangayo ababamba umzansi futhi yibo abahamba loswisi sesizile thina asiyisi umlomo ungathethi manga sesiyithola i-information bakhona abafana ababamba umzansi endlaweni yabo selisulu le kwandani
siyabingelela Studio 7 siyabonga umsebenzi ngiyadana kakhulu ukuzwa abanye abantu bekhulumela izani njengabo Mnumzane uMbongolwane ukuthi uChamisa angenze lutho engazake bona uChamisa ukuthi uChamisa ufaka imali ephaketini lakhe yiphi imali yafaka uChamisa ephaketini lakhe uyena babambongolwane uyena ubalekile eZimbabwe ukucatshela ucatshe khona ubalekele izano namhlanje ukukhuluma la lento oyikhuluma ukuthi ngabe kuthiwa ngeqiniso wena ulala iqiniso ngabe nguwe lawo oncedisana loChamisa ukhipha izano ukuthi landi khululeke liyele ukuhlala emazweni abanye abantu vele abantu abakhulumela izano behlala kwamanye amazwe mina njengambani nyanyisa ngoba vela liqiniso bavele likhuluma awunyeke ubaleke ekhaya kini usuka lapho uyekhuluma kahle ngekhala kini wena ukwazi ukuthi ayikho into ekhona ekhaya nje kugcwele intwala nje iZANU-PF iyehlulekile even lase New York mnangagobe ekhona ethi uyayikhulumela iZANU-PF yakhe ngoba kakhulumeli maZimbabwe ube khuluma eyedwa ukuthi akulami into ofuna ukumamela ngoba amazi ukuthi unamanga uyaqila ukhetho qila amaZimbabwe eqeda lapha bekhuluma amanga emazweni njengawo ukhuluma amanga usemazweni khona apha eBritain ayikho le ndaba yakho vele abantu abakhulumela izanu bengaphandle kwamazwe amfuni la kubezwa noma bakhuluma amanga aphindiwe ngoba uma ukhulumela izanu hamba eZimbabwe njengabo Malakhe Nkomo bangcono bangakhuluma baye baye beyibone enye into hayi wena siyabonga ukukhuluma ngesidudu
Hello ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.